khona phana baqala khona ukuye entolongweni enkantolo esiya kuthi ibandla le-NDC alliance ngelabo sesakubona sibili ukuthi hhayi abakhulumi nge-constitutionalism bazikhulumela ngokuthi bafuna ukubhidliza ibandla labantu kwenzela ukuthi izanu ibuse laphakade. Namhlanje asimangali ukubona uspokesperson we-NDC alliance ubaba uWitness Dube sehlamuka sesiya kuzanu PF. Lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi yizinto ezivele bazifaka bazihlela kahle kancane kancane babe lokhu begabha behlambuka besiya kuzanu PF. Iviki ephelileyo sizwe ukuthi ama-MP angithele NDCT sejoyine izanu sathi sikubonile. Namhla sesibona isikhulumi sesizwe ubaba uWitness Dube laye sihlamukile sesiya kuzanu. Lokho kukhombisa ukuthi mahlalezulu ngitsho lo mongameli wayo i-MDCT ubaba uDoctors Monzola labanye abe-National Executive and Standing Committee labanye abazimileyo singathi ngama-ordinary members bonke bazahlamuka bonke bayigugama bayekhotha amathe ezanu PF. UMonzola sakubona kudala ukuthi izenzo zakhe zazikhombisa ukuthi uyadiliza ama-opposition ngabavelisile imbali yakhe lapho vela khona ukuthi kathikwakhiwe. Namhlanje uma isikhulumi sakhe sesihlumukile saya kuzanu PF kukhombisa mhlophe ukuthi iluhlelo lwe-NDCT ngesihloba athi i-transition yokuthi kancane kancane ukuphela komnyaka ndizabona iningi sikumkhona ngale ngitshela ubaba laye ubapha uMonzola upresident ndizambona laye sehlumukile siphiwe isikhundla kuzanu PF. Yikho-ke abantu abahlale bezimisele ukuthi zanu iyafaka abanye abantu abade yi-infrastration kwenzela ukuthi badilize ngaphakathi iyabelwe bangaphakathi. Sesibabonile bakhona abanye ekuthiphu sikates kodwa hayi siyabaqaba ngenxa yokuthi ukubona kanye ibona kabili. Yikho babelokhu bekhala besithi sifuna ama-structure enu sifuna ama-structure enu bebefuna khona ukuthi bangene njengempehlane baqalise ukudiliza imigoqo bengaphakathi. Hayi ukubona kanje ukubona kabili asihlaleni sikhangele sivula amehlo sivule indlebe lengqondo ngoba konke lokhu bayakuzama ngitsho lamanje ku-CCCC siyabona abakubhalayo kukhanya ngani ngabantu be-CCCC bona bezinhloli zikaMonzola lezanu PF. Hayi kodwa okungapheli kuyahlola kuyaphela konke lokhu abakwenzayo. Qiniso ngomhlaka-23 August lizaphuma kahle ngoba vele singabanqobi. Siyabonga.